Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngilabulela ku Studio 7 ngesonto mhla 23 kuzibandlela 2022 uKeeps Duve. Endabeni zethu namhlanje, kuyaxoxozela ukumangalisa kubandla leMTCT. Olukusizana Ntokozani Kuphe othi ucela ukusekelwa ngoZulu.
Iphathi yona le iqamuke phakathi. Kwaba lelinye ihlandla lapha nakwaba lelinye ihlandla lapha. So akulelinye ihlandla elingathi liyaxotshela elinye ihlandla.
Uhulumende weZimbabwe ukhuthaza uZulu ukuba aqhubekele phambili ezivikela umkhuhlane weCOVID-19 noma lisehla inani labantu ababanjwa igcokane lecoronavirus kule Zimbabwe.
We must social distance, we must wash our hands with soap and running water, and yes, we must get vaccinated.
Singathintani mahlayana sigeze izandla zethu ngamanzi alesepa sikhathi sonke siyehlatjwa.
Umculi olodumo uZex Manatsa ubekiwe namhla eWarren Hills Cemetery eHarare.
UZex mina ngiqala ukumazi lami ngisangumfana.
Sazethulela ezamasiko ezabatsha ezokholo lwesiKristu. Zonke lezindaba lezinye zizosizwa kulomsakazo. Ngokuzela kubandla leMTCT kulandela okwethulwe ngukosazana Ntokozani Kuphe ngolwesihlanu. Wobike ukuba nguye osekhokhela ibandla leli ngoba umnumzana Douglas Monzora uzixotshisile kulo ngokuthi ukhokhela ibandla leMTC Alliance. Abantu balemibono etshiyeneyo ngodaba lolu. Ngesikhathi uMonzora esithi lokhu egokhela ibandla leli ngoba wamiswa uMakhuphe okwesikhatshana uba lilunga le-MDCT ngolwesine. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UMakhuphe uqhubekela phambili esithi uxotshe uMonzora ngenxa yokuthi ulobe incwadi evikela iZimbabwe Electoral Commission ukuba nguye osekhokhela i-MDC Alliance. UMakhuphe uthi ucela abantu bamsekele njalo uhulumende ledale lephelamende bengangeneli kulolu daba.
Iphathi yona le iqamuke phakathi kwaba lelinye ihlandla laphana kwaba lelinye ihlandla lapha. So akulelinye ihlandla elingathi liyaxotshela elinye ihlandla. So mina ngizaqhubeka ngisephalamende, ama-MPs azaqhubeka esephalamende. So yikho kumele kube khona, yikho libonile ngizama ukucebisa amanye amabandla ama-political parties, ngacebisa le-parliament njalo, ngacebisa le-ministry of local government, ngacebisa le-ministry of justice ukuthi siyalicela bakithi alike liyekele ukungenela indaba zethu. Iphathi leyi isiqhamukane phakathi, so kumele ukuthi khona li-street-e ngendlela efana nayo. So yikho esikukhangeleleyo and sizahlala se-parliament umsebenzi wethu ngokuthi sibone ukuthi siyarepresenta ama-Zimbabweans. Ngithanda ukuthi ngibonge ama-members ethe-MDC lama-Zimbabweni zonke nje jikelele ngosekelo abasinika lona. Ngisithi bakithi ngicela ukuthi lihlale lilokhe lisisekele. Mina njengoba ngikhulumile ngisisebenziseni, ngifuna ukulisebenzela ama-Zimbabweni amahle. Linginika ithuba ngilisebenzele, ngenze lokhu nami engikukwanisayo.
Kodwa uMonzora uthi uMakhuphe wenza ukungekho emthethweni njalo usemisiwe okwesikhatshana ukuba lilunga lebandla le-MDCT. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwembiko kubandla leli uthi abantu ezabelweni eziningi basekela uMonzora. Uthi uMakhuphe udlala ngabantu.
Cileke ukuthi ama-provinces asekela ubaba uDouglas Monzora ukuthi wakhethwa ngokusemthethweni ku-Extraordinary Congress ka-27 January njalo lokuthi basasekela i-constitution yebandla lazo zonke izimiso zebandla. Njalo bakuveza sobala ukuthi ugobisa indima ayaziyo ukuthi ilinywa njani. Useparlamente nje namhla uMakhuphe wangena endaweni kaMakhumalo owakobulawayo uThabitha ngenxa yokuthi umthetho uvele uqondile ekutheni uThabitha wayehambiswe eParlamente.
Umnumzana Ntando Ndlovu umcebisi kaMakhuphe uthi abantu abaningi bayamsekela.
Cileke ukuthi ama-provinces asekela ubaba uDouglas Monzora ukuthi wakhethwa ngokusemthethweni ku-Extraordinary Congress ka-27 January njalo lokuthi basasekela i-constitution yebandla lazo zonke izimiso zebandla. Njalo bakuveza sobala ukuthi ugobisa indima ayaziyo ukuthi ilinywa njani. Use parlamente nje namhla uMamukhupe wangena endaweni ka Makhumalo owakobulawayo uThabitha ngenxa yokuthi umthetho uvele uqondile ekutheni uThabitha wayehambiswe eParliamente.
Lokho kusekelwa njalo ngumnumzana Lungani Ndebele, unobhala webandla leMDCT kobulawayo, wathi uMakhupe ulandele isisekelo sombuso webandla ngoba kuyikho abakuthembisa uZulu.
Ngifuna ukubeka kube clear ukuthi khona uMakhupe kaphumanga ndawo kumbeforme ifaction umbunjani. Kulabanye bethu abaphumileyo endleleni yesisekelo sombuso. Thina ke lo mama Makhupe into esiyibone ingafanelanga ukuthi siyenze ngoba yonke indlela esilwa ngayo ku politics zakulwa ngendlela esemthethweni ukuthi silandele labana abantu sebephumile kuthi ukuthi ibandla liyabe lingaseyilo ibandla ngoba ibandla lilezinqumo zalo elizisebenzisayo.
Unkosikazi Wayne Fuyane umhlali wakobulawayo laye usekela inyathelo likaMakhupe.
Isinqumo esenziwe umama uMakhupe lesimna ngisibona siqondile kakhulu ngoba nxa sikhangele kuhle ukuthi lathi khathe semhlubulweni lo weMathebeleland sibe lenkokheli evela kithi ngapha kulokuthi sibe sibuswa ngabantu abavela kulwana omunye umhlubulo ngoba nxa sikhangela even lezinto nxa zisenziwa kuyabe kulobandlululo. And njalo futhi okunye kuhle ngoba umuntu wesifazane isikhathi esiningi umuntu wesifazane uyeyiswa usekela ngoba lokhu kuyabuilda i-women empowerment. Kungaba kuhle ukumbona sibili esiba ngomongameli sibone ukuthi khona ilizwe leli yena angalithuthukisa alifikise ngapi.
Kulabanye abasola okwenzakala kubandla leli, omunye wabo ngumnumzana Mlamuli Sitsha.
Isenzo sikamama uKhupe yasimangazi ngoba ngakhangela even ukukhuphuka kukaMonzora ekubeni abe nguye umkhokheli webandla eliphikisayo leMDCT. Kwaba khona kuba lengxabangxoza lapho mama uKhupe ayesala khona ukuthi unqotshiwe langa bekuvele kulobudlwangudlwango obukade bukhona. Kodwa kuphinde kusitshengise njalo ukuthi ibandla eliphikisayo leMDC libandla elingahlelekanga, ibandla labantu abathanda ukuba yibo ababusayo. Kutshengiseka ngenxa yokuthi sithi split kaningi-ningi njalo angiboni lisiba le-future kwezombusazwe eZimbabwe.
Kulabanye njalo abasekela uMonzora. Umnumzana Thulani Khumalo, umhlali wakobulawayo, uthi uMonzora nguye owakhethwa ngabalandeli bebandla leli.
Sahamba eCongress kwabe kuphuma ukuthi uDouglas Monzora nguye onqobileyo ukuthi. Kodwa ke singathi akhangela siyabona ukuthi kulezinye izihwabe ezisuka zibe khona ezabe zifuna ukukhokheli zingafuni ukuthi zivume impumela yokhetho. UDr Khuphelayo sethe uswelelakhe ibandla wabhazuka waye leceleni. Lokhu kuyingenxa yokuhwaba lokungafuni ukuvuma ukuthi omunye umuntu lakho ukuthi anelise ukukhokhela. Thina silokhu sibona uMonzora enguye okhethiweyo ngoba nguye waphumayo eCongress enqobile.
Unkosikazi Betty Thwala, umsekeli kaMgcini Sihlalo eMathebeleland North kubandla leMDCT, ukhiphe umbiko wokuba abavumelani lesinqumo sikaMakhupe esokuvula elinye ibandla leMDCT. Ubeke sobala ukuba bami lo Monzora sebexabana esabelweni seMathebeleland South ngokwenziwe nguMakhupe. Ezinye izabelo kubikwa ukuba zisekela uMonzora loba ukukhanya engani kulabantu abasabalalisa imbiko yamanga ngodaba lolu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingobathabile Masuku.
Uhulumende wakweZimbabwe ukhuthaza abantu ukuba beqhubekele phambili belandela isiqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi lisehla inani lababanjwa ligcikwane le-coronavirus elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba.
UDokotela Agnes Mahomva okhokhela inhlelo zokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 ehofisini kamongameli uthi liyehla inani labantu abathapha igciwane le-COVID-19. UDokotela Mahomva uthi loba kunjalo kumele uZulu alandele iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane lo ezethulwa yinhlanganiso eye World Health Organization.
We must social distance, we must wash our hands with soap and running water, and yes, we must get vaccinated. We need to make sure that we are complying with all the recommended measures if we are serious, if we want this epidemic to end soon.
Singathintani mahlayana sigeze izandla zethu ngamanzi alesepa sikhathi sonke siyehlatshwa phezu kwakho konke. Kumele sibone ukuba ziyalandelwa ngemfanelo zonke lezo ziqondiso ezabekwayo nxa singabazimiseleyo njalo singabafuna luphele masinya lolubhubhane.
Uhlangothi lukahulumende olwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe, kwathi abedlula amakhulu amabili 218 bahlolwe batholakala belegciwane le-coronavirus. Uzulu yena lanxa esithi uyakuzwisisa lokho okukhulunywa nguhulumende ukuba beqhubeke bezinakekela, uthi indlala yiyo esibangela ukuba bephule ezinye zalezo ziqondiso. Omunye walabo abathi uMangoye uselala eziko selokhu lolu bhubhane lwaqhamuka ngombimbitho ngomnyaka ka-2020 ngunkosikazi Zandile Nkala, isakhamuzi se-Alexandra Park eHarare.
Lokuthi sizincedise njani njengabantu abaziphilisayo. So vele ilizwe lethu vele kalilawo umsebenzi ngaphandle kokuthi siziphilise. Sithwele nzima ngokusebenza. Sithwele nzima kakhulu kakhulu, sithwele nzima shem. Sicela ukuthi hey ingane bengasikhangelela ukuze lathi sibe kwazi ukuncedisa abantwana. Siyakhala kakhulu ngabantwana, siyakhala shem.
Unkosikazi Nkala uthi abantu abanengi badinga indlela zokuziphilisa ngesikhathi kumemetheka igciwane le-COVID-19.
Abantu banengi kakhulu lapha abaphila ngokuziphilisa, ngokuthengisa, ngokuzisebenza, kodwa kuyasi-affecta futhi ku-lockdown ngoba kuyaphangiswa ukuvalwa, njalo le mali iyabe ingekho ikakhulu thina lapha esidayise ezitaradeni. Hayi, siyahlukumezeka, sikwazi ukuthi senzeni. Amapolisa ayasihlupha, i-city council iyasihlupha, so sigcina singasakwazi ukuthi kumele senzeni.
Umnumzana Bukhosi Nkiwane ohlala kobulawayo uthi kumele kuvulwe konke elizweni, imisebenzi yenziwe, njalo abantwana bebuyele ezikolo njengalokho obekusenziwa lungakaqhamuki lolu bhubhane.
Uba sesikolo kuyabalibazisa kwesikhathi balibale ngokuthi abanye bagcina sebesenza into zokuganga ngenxa yokuthi aselalutho abalwenzayo at their age, betshona behlezi bengenzi lutho. Of course siyakwazi ukuthi bazabe sibafuqa njengabazali ukuthi bebe bebala besezindlini, lokusebenzisa amafoni bebala, besenza yonke into ezinjalo, but ukuba sesikolo kuqhakathekile. We need ukuthi abantwana babuyele ezikolo bekwenza physically education.
Kodwa eyinye ingcwethi kwezempilakahle uDokotela Mandela Ncube ukhuthaza uzulu ukuba aqhubekele phambili ezinakekela, okugoqela ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
I-COVID-19 yeza njengeflu, ayibangelwa yibacteria, ayibangelwa yivirus, but asikatholi ukuthi ingatritwa njani. Awukabi le-treatment. So into esingabakhona ukuthi abayenelisa ukuvaccinatewa ngabahambe bavaccinatewe ukuze bangatholi umkhuhlane lowo ngalula.
Kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 228,179 asebehlolwe kusukela ngombimbitho ngomnyaka ka-2020 batholakala belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Asebephephe kumkhuhlane lo bedlula kancinyane isilinganiso esifanayo 212,993. Umkhuhlane we-COVID-19 so wabulala abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu eZimbabwe 5,292 usukela ngomnyaka ka-2020. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iqembu lenguqu eleComoros selisele lingelabonozinti kulandela ukuhlaselwa kwababili umkhuhlane we-COVID-19. Kulabadlali abalitshumi lambili 12 abaphathwe umkhuhlane lo kusukela izolo. Bagoqela onozinti ababili. Unozinti wesithathu ulimele. Lokhu kubikwa i-Associated Press. Amasosha alwisana enkambeni ezijiyeneyo kwele Burkina Faso loba uhulumende esithi lokhu esembusweni. I-Reuters News Agency ibika ukuba ukulwisana lokhu kuqale ekuseni namuhla. Akwaziwa ukuba kwenzakala ngikolo manje uhulumende. Umnumzana Anthony Blinken, umphathintambo wohlangothi lwe-Amerika olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi sebevumele amanye amazwe ase-European Union ukuba ahambise izikhali kwele Ukraine elilakho ukuhlaselwa ngele Russia. UBlinken uthi kukhanya engane ele Russia selilungisele ukuhlasela ilizwe leli lisenzelwa ukuba lingangeni kwinhlanganiso ye-NATO. Umongameli Joseph Biden wakwele Amerika uthi ele Russia lizimisele ukungena elizweni leli ngenkani. Ngakho-ke ele Amerika lizaphindisela ngendlela ezwisa usizi lokhu kungenzakala. Sobe isikhathi sezamasiko.
Senganamasiko senziwe manje.
Yena ubaba mkhulu babe lobola.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla siqhubekela phambili sixoxa lomnumzana Elijah Singene Mpofu kunangane ke kosivalo enkayi ngokubikwa kwesisu. Ye sacina ke sixoxa ngokunye ke okujiyeneyo ngeviki ephelileyo. Akuqhubekele phambili utshela abantu ukuthi kuvele kuhamba njani kumota baloli.
Ekubikeni kwesisu lapha phezu kwembuzo esesivele sayibetha eyayibuzwa inkazana ngabakwabo ngalo mthwalo, khona futhi omunye ababewubuza, babebuza ukuthi pho kuyini olakho owakuphiwa ileli jaha okubonisa obala ukuthi liyathandana. Kwakuqakathekile lokuphela ngoba nxa basebefika khona ngale kwakungafiki kupho kuba nguyeye nje. Kwakuqala kubuzwana imibuzo, babebuza zazibuza izalukazi ngoba kwakuhlangana phela umndeni ukuthi liza lapha nje lalo mthwalo lisithi ngowalapha ekhaya, kuyini elikuphetheyo okutshengisa obala ukuthi leli jaha lalapha ekhaya yilo umnini walo mthwalo. Sebeza kukhupha ke lokhana ababuye lakho inkazana eyayibatshengise khona. Kungaba isithombe saleli jaha, kungaba kumbe ithayi yaleli jaha, kumbe nje okunye nje ababe bekunikele okutshengisa ukuthi bayathandana.
Ye siyakuzwa kakhulu baba Singene. Okunye ke
kuza kuthi ke lokhu sokukhutshiwe kwabekwa phambi kwabo abakwabo kajaha khonapha enkulumeni, hhayi hayi izizwake sokuvuyelwana, hayi nguye sibili, hayi andimfana nguye, hayi yini sibili, kuyabe sokulokufakaza. Sokuza kuthi-ke khonapho nxa sekunjalo yona liyani imbuzi esikhulume ngayo okucolwa ngayo lo mthwalo yayithathwa khonapho isiza kulawa ifike imiswe phambi kwexhiba lapho begxabe khona. Sekuza kuthi lowana kumamqhuba aphume ayikhangela hlale phansi njengoba bengumama ayikhangele ukuthi yimbuzi eyiyo yini abayifunayo. Kwakungafuneki imbuzi enduna engathenwanga, kwakufuneka intondolo. Kungaze kuthi lilethe imbuzi engathenwanga yayihlawulwa futhi ukungathenwa kwayo. Nxa yayingensikazi kwakungafuneki ukuthi ibe yimbuzi emithiyo. Nxa ke konke lokhu sokuvunyelwa ukuthi hayi imbuzi ilungile sibulawa ke sokusuyona lani mkhube esike sakhuluma ngayo. Kuza kuthi-ke nxa sebebiziwe laphana sebebizela ukuthi bazegwetshwa yomthwalo babe bewuvumile, babefika khonale bagwetshwe ukufohla umuzi abaye babesithi inkomo, bagwetshwe idameji inkomo futhi kwabanye. Sekukwenzakele konke lokhu kwaqeda yona ngedameji, sokuzaqaliswa-ke ukubizelwana ukangaziwe ukwenzela ukuthi phela nxa esegwetshiwe wakhupha idameji wakhupha lo fohle umuzi wakhupha ufohle umuzi wakhupha kangazwelwana usengumkhwenyana ogcweleyo usezahlonitshwa ke lapha ekhaya unxa efikile omamazala bakhe bagaxe amalembu bagaxe imigaxo sebe mhlonipha ngokugcweleyo
siluqhuba lapha udaba lwethu lwalamhlanje besilobaba u-Elijah Singene Mpofu kuna ngale kosivalo enkayi
Senana masiva
wesenzi wemandla
lo baba
mkhulu
babe lobola
usenzi
sike sizwe ezokholo lesiKristu
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
sihlangane bazalwane sowezaleka enkosini njengoba nje sike sakhuluma ngokuqamuka komnyaka silokho siphakathi kwayo inyanga yokuqala le labo kwaphiwa khona iziqondiso kumose lo-Aaron eGibhithe njengoba sibalile kuleya iviki ku-Exodus 12:1-5 namhlanje ke ngithanda ukubana ke sikhangele uverse 5 iwundlu malingabi nasici libe ngeliduna libe nomnyaka munye ngilithathe ezimvini noma ezimbuzini siyazi ukubana izikhathi eziningi nxa umnyaka uthwasa abantu abaningi bayazinikela ukubana umnyaka uqhubeka uze uye emaphethelweni baza kwenza lokhu lalokhu 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 kuhle ke lokho ngobana uyabe ulethemba ukubana umnikazi wempilo uyabe ukugcinile ungazake uphonge ukuthi uphilela umzuzu nalowo uyabe lawo ulethemba lokuthi uNkulunkulu uzakugcina ukuze kufezeke amaphupho akho into enhle leyo ngenye indlela kuyabe kuyikukholwa ukuthi ukhona obambe impilo yakho oza kulondoloza lowo mnyaka usukela enyangeni yokuqala kuze kuyofika enyangeni yokugcina kodwa-ke lapha-ke into engifuna siyikhangele yindaba yokuthi iwundlu malingabi nasici kungaze kwaba lento eyisikhubekiso kulokho ofuna ukukwenza uqalisa ngenyanga yokuqala yomnyaka nxa mina ngibala indaba le yebo ngiyayibona kimi yedlula ngale kwamawundlu ezimvu lembuzi indaba engiyibonayo lapha yikuthi ingabe yini oyenzayo yenze ibe yinto entsha njengoba umnyaka wedlule ziningi izinto ezinzakeleyo kuningi esikubonileyo okunye kwakhona kusingcolisile yikho-ke uNkulunkulu uthi nxa umnyaka uqalisa kasiqaliseni ngezinto ezingenasici ezinanzelela ukubana impilo zethu kumele zizame ukuhlala zinezihlambulukileyo phambi kukaNkulunkulu nabantu into ezedluleyo kazedlule lobubi bazo lezi ezimbi lokonakala kwazo siyabazi ngamunye ngamunye lapha esona khona thina njengabantu njengemuli njengomphakathi njengesizwe lapha esona khona uNkulunkulu uthi qalisa ke umnyaka uyasinika ithuba elinye kuthi thina esaphilayo kasiqalise nini umnyaka ngezinto ezingelasici nxa zikhona izinto ezenzakalayo sivumene ukubana zenzakala kazisale khonale ku-2021 ku-2022 kazale abantu abafuna izinto ezingelasici nxa ukade ugijima lezinto eziphambanisa impilo yakho leyabanye zichiye emuva ngesilungu bathi start on a new page kwenzela ukuthi nxa lumnyaka u-2022 uqhubeka usiya phambili kubonakala ukuthi ngiqalise kuhle ngokuba umuntu enyama kungenzakala ukuthi uphambanise kodwa zama ukuthi uqalise umnyaka ngezenzo langemikhumbulo engenasici kuqula inhliziyo yakho ikwenza ube ngumuntu ongcono kulabo ohlala labo njengoba uthi undlali njengoba ngabemuli kanye labo emphakathini asikhuleke uNkulunkulu busisa inhliziyo zethu sikhohlwe ngokudlule ngoba uyasixolela wena sikhangele phambili siqalise umnyaka singela sici.
Uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo.
Siyabonga kakhulu untungamile inkomo. Wenze midlalo obe ngumqeqeqi weqembu leZimbabwe Warriors uNomeni Mbapheza uthi nguye okumele ediswe umlandu wokwehluleka kweqembu leZimbabwe Warriors emidlalweni ye-Africa Cup of Nations elokhu iqhubekela phambili kwele Cameroon. IZimbabwe Warriors yanqotshwa liqembu leSenegal lelemalawi kusibaya seGroup B. Iqembu leli selibuyele ekhaya. UMapheza utshele iStudio 7 ukuba kwehlule eCameroon, ngakho ke ucela abantu bemxolele ngokwenzakale emidlalweni ye-AFCON. Umhlabeleli obelodumo uZex Manatsa ubekiwe namhla emathuneni eWarren Zeels Cemetery eHarare. Abantu bedlula ikhulu baphelekezele uManatsa, wacula ingoma eziningi kakhulu kusukela ngama-1970s. Umlondolozi Zindlovu usedolana lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu abakhulume kungcwatshwa uManatsa bancome kakhulu imisebenzi yakhe. Umfundisi Enoch Tigere wezayoja uthe uManatsa ubesebenzela uNkulunkulu.
Ndingakazidza ukuthi mangumo anokusha. Ngafunda ukuthi amaphethelweni kuqakathekile. Mabedze sero ayita baba Manatsa anokosha. Ukugqiba akwenzi baba Manatsa kumkhoba kuqakathekile.
Unkosikazi Maudi Mahlekete omunye owahlala lo Manatsa inkitha kobulawayo uthi nguye wacela uManatsa ukuba abe ngumfundisi wezayojama.
Into eyanzakala ngokuthi wayedlala lo baba lomkami benatha bonke utshwala. Benatha bonke utshwala isikhathi sakhona soneso ngure. Waye benatha sibilo kokuzwayo. So mina ngikuthi mina ngakhulela eZayoja ngayenda ngolomkami mama salam la waye eZayoja uzasatha amadoda kanengane ngikhulela kuyabashuba kodwa ngalokhu lokhu ukuhlangana kwabahlangana benatha utshwala kubhudeka umntaka ngabhudeka amaye Manatsa sihlala eBarlington Court eTown eMayadini. So wathaqhayisa ukubuya endlini yami lokhu ekhuluma lo baba waye muntu ehlupheka yathi yabo. So mina inhliziyo yami yalokhu izokuthi ngeyitshumayizele ngitshumayizele lowo muntu. Kwathi sesangena into i-church ama-i-church eziningi sangena i-church ezizele ukuzenze kuthiwani ipostoli wathi hhayi lelo ama-church lokhu ngenyinto kodwa inhliziyo yami yalokhu ngibakhulekela ngenza ukuthi laba babekwaziwa uNkulunkulu ngoba into yayikhona ukuthi basebehlupheka okokuthi vele bengasela yisho ukuthi thina sasitho baba singaholi imali sibathengele igrosari athi sibanika.
Umholi wenhlanganiso ye-National Arts Council uMnumzana Nicholas Moyo uthi uManatsa wabambanisa uZulu.
UZex mina ngiqala ukumazi lami ngisangumfana ehlabelela amathimu ebhora. After that ngimazi njengomuntu ole passion nge-transformation ye-industry yama-musician ukuthi be professional. Ube passionate yena ngokuthi abantu ngabe babambane bayekele ukufocusa on amabizo ngoba abantu abatsha ama-musician bathanda ukuthi kuthiwe mina yimubani.
UManatsa wazakala ngokuhlabela ingoma ezintathu ezadumayo zisekela i-Highlanders Dynamos le-Capes United. Uchiye unkosikazi Stella Manatsa abantwana abayisithupha labazukulu abalitshumi lane 14.
Singagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Kuyaxokozela okumangalisayo kubandla le-MTCT olunkosazana Dokozani Gubhe othi ucela ukusekelwa ngoZulu. abasekela umnumzana Douglas Monzora bathi uMakhophe wenza ongekho emthethweni. Umculi olodumo uZex Manatsa ubekiwe namhla eWarren Hills Cemetery eHarare. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, Oliver Lenisayo ngoGibbs Dube.